So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kumpandula 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 panduka 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyababonga bonke labo amahlabi zulu. Akhanye phithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho amajaji seginywe izanu PF.
Kulabantu abathi uJob Sikhalala abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abavalelwe entolongweni abaphathwe ngemfanelo kumthethwandaba.
Lapha ahamba khona ngale ndlela ahamba kuyo isiqubu somgwaqo sehlisiwe abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni.
Sekuzinga eliphezulu kumalungiselelo wokungcwaba indlovukazi uQueen Elizabeth. Kulabantu abathi uJob Sikhala labanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalijumi lasithupha 16 abavalelwe entolongweni kabaphathwe ngemfanelo ngumthethwandaba. Abantu laba abagoqela usiqhuqamfundo u-Ibo Mandaza, umnumzana Arthur Muntambara, unkosikazi Eleanor Sisulu wakwele South Africa, bathi uhulumende kaMnangagwa useqambule imithethwandaba ngendlela ethusayo. Bathi uMnangagwa labanye bakhe benza okwedlula okusenziwa nguhulumende kaMoyi u-Ian Douglas Smith. Bathi konke lokhu kumele kuphele ngoba uhulumende usesebenzisa imithethwandaba ekuvimbeni bonke abaphikisayo abagoqela uSikhala labanye. Kugwalo olujulileyo olwepetition olunikwe umnumzana Meshack Sibanda osebenza kudalela ecabinet lehhofisi kamongameli, abantu laba bathi kumele imithetho iphathwe kahle kweleZimbabwe. Sixoxele nomnumzana Felix Magalela Mava ngodaba lolu.
Mina kima ngubona umehluko, ngibona nje ukufa kwake kufana nje lekufa kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu.
Siyababonga bonke labo amahlabi zulu akhanye phithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho amajaji seginywe izanu PF. Kodwa ke sibona ngani khonokho batshengisa mhlophe beyond shadow of doubt ukuthi amajaji lama-majorcite eZimbabwe seginywe izanu. Sibona ngani thina ngabe ipetition le befuna ukuthi ibe semthethweni for record sake ngabe bayithumele ku-Chief Justice nguye olawula ezomthetho. Ikukhanya ngani baphosisile ukuthumela kupresident ngaphandle kokutshengisa isizwe lelizwe jikelele ukuthi izanu PF siginye ojaji lenkantolo. Kodwa sibona ngani singalandela khonokho okwathiwa nguMaduku ukuthi siyencinga nalo president Mnangagwa wasekelwa nguJonathan Moyo. Siyaphosisa sesizaba ngabantu isiginyamathe zezanu isikhathi esiningi besenzile ukuthi babe besebenzisa ugodo thina sibe lokhu esisubela. Amajaha wonke asayinileyo lo hhayi siyawabonga kakhulu, kodwa sibona ngani balahle indawo lapho okungaya khona khona induku, abahambise ku-Chief Justice sizwe ukuthi kuzaphetha ngani.
Umnumzana Felix Magalela Mava ukubandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lomnumzana Tafasa Mugwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF.
Which rule book is he using? I don't know. And all that I want to tell you is that there are no political prisoners in Zimbabwe. Job Scala and his friends or accomplices were arrested on at a crime scene in Tumbiza, in a similar area. There is no doubt about that. And that people's houses were burnt, that people's cars were burnt, that people's shops were arsoned, that other people's houses innocently were burnt by Triple C hired hooligans at the instigation of Job Scala. And the video is there that testifies that.
Siyakuzwa konoko okukhulunywa ngudokotela iBhomandaza singazi ukuthi ngudokotela onjani ongehluleka nje ukucabanga ukuthi abone ukuthi kuyini konke lokho konoko yakukhulumayo asibone ukuthi kuliqiniso nxa umuntu elecala ulecala nxa umuntu wona njengosikhala uyabe wonile nxa ukuthi udingela ukuthi abe nebail ye umethi nxa eyizuza ayithole ngendlela ezizo so lokho ke abakukhulumayo sibone ngani yikuntengantenga nje uphongukhuluma uphongukufohlela nje siyabona ukuthi nxa abantu bevalelwe khona ngale kumele kusetshenzwe njengakhona kokusetshenzwa ijudiciary ukuthi umthethwandaba ubambe indaba ngokufaneleyo.
We don't interfere with the processes of the court. Our judicial independence is guaranteed and secured by the constitutional provisions of this republic, which constitution we author together with the MDC and any other political parties in all Zimbabwe. I don't know what that petition means, but they must hear and hear this from me. The president is nowhere to interfere with the operations of the judiciary and the administration of justice in this country.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, kalani lakho konke lokho ngitsho lakancane. Kunoku yokunywa ngabo iBhomandaza, ikuphonga ukudlalisa isikhathi sethu nje. Siphonga ukukhuluma ngakho. So kakhohle phinde sibili ukuthi yikho kwenzakala khona ngale mthethwandaba. Mthethwandaba uzimele wenza khonoku omele kwenzakale. Siyakwazi ukuthi kulabanye abantu othi bengawona bazothi ha bona bona ngaludo kodwa bebone okunye okumangalisayo yikho phela sokukhulunywa khonapho ngabo iBhomandaza abathule nje khonoku abazama ukuthi bakhulume ngakho thina sikwaziyo ukuthi umthethwandaba uzimele njalo uzawenza konke khonoku okumele kwenzakale eZimbabwe kulo mthetho hatshi into zokudlala lesi.
Job Scala has had brushes with against the law for several acts of conduct that borders on political violence. Not once, not twice. You know that. Isn't it the same Job Scala who started using in the bushes saying that he was now forming a liberation army?
Umnumzana Tafazwa Mgwadi, ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okungcwaba indlovukazi yakwaLebhilitane uQueen Elizabeth obhubhe ngeviki ephelileyo eScotland. Izidumbu zendlovukazi zisusiwe namhla lapho aphelela khona zabhodiswa endaweni eziningi eScotland. Kulungiselelwa ukuba indlovukazi yakwaLebhilitane ingcwatshwe mhlaka 19 Mpandula. Umnumzana Nkomiyaphi Msipha ohlala eScotland ngomunye wabavalelise indlovukazi.
Basuka la abhubhele khona eBalmoral Castle yakhe la abehlala khona le. Dlula emathawoninyana amancane kubo Aberdeen, Dundee, lokungamadolobhanyana nje okungamavillage nyana okuncane okusendleleni eya esigodlweni Edinburgh lapho azofika khona azulazule futhi izitarada lapho ayedlula eHolyrood kuseParliament lapho azohlangabezwa khona ngomangameli labemonarchy ifamily yakhe lapho bese bemphelekezela-ke ngemva kweceremony yakusasa andize aye eLondon lapho okuzayenzwa khona futhi omunye umcimbi ofana lalowo.
Umsipha uthi
lapha ahamba khona ngale ndlela ahamba kuyo isiqubu somgwaqo sehlisiwe abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni kuyindlela yokumvalelisa kuzo zonke indawo adlula kuzo. Bamendlalela amaluba phansi emgwaqweni. Izimota-ke lamaphoyisa konke kugcwele lapho bevimba ukuthi kungabi khona ohamba ngesiqubu esiphezulu.
Indodana yendlovukazi uCharles III nguye oseyinkosi yakwaLebhilitane. Unkosazana Shira Sibanda odabuka eZimbabwe uthi kumele abantu bakhalele umdeni wendlovukazi etshone ngolwesine.
Mina yebo Queen ngiyamkhalela. The reason why ngimkhalela ngiselizweni labo ngaba ngaba sasingabafuni sisalwa impilo yokuthi ye babulalo bani bayenzani bayenzani ngaba ambuya ngalapha elizweni lawo ngaba ngavela ngabayinyanya from the word go and enye into singayikhangelele laba bantu basiphede kahle why singayihambi siyesihlalela ekhaya siyehlupheka khona into esesilazwe sesizenzile back home ngingabo bona abantu esitha sebafuna abasincede ngazo ngagula khona lapha ngesibhedlela nilashwa mahara ngingaphuma umsebenzi khona la irenti bayambhadalela
umasibanda uphinde wathi
asike siyekele ukukhuluma ngezinto ezadlulayo akusincedi ngalutho kwadlula thina kufanele sikuyenze ukuthi asilungiseni lapho kwawonakala khona sifundise abantu abethu ukuya phambili hayi ukuthi bebuye lemuva sibe siloke sithi okhokho bayenzani okhokho bayenzani kwakuyinto enja sina sizayilwa siyilwa sisiyenzani ngoba sifundise ukuthi khona abantwana bekhule bele enga bengayazi ukuthi idirection ukuthi bayanga and kuzasinceda ngani khona lokhu kunini sisilwa 40 years siloke sifundisa abantwana ukuthi hey ilizwe leli kwakufanele ukuthi libe soku beso abantwana abakhula lakho besuka lapho labo sebekhula khona kula bantwana babo bakho babakhulisa ngakhona lokho asike sizameni singabantu ukuthi sike sikhangele ukuthi sifundise abantu bethu ukuthi siye ngapi silungise lwaphe esifanele sikulungise
umfundisi Raymond Motsi webandla leBaptist Church uthi banengi abantu eZimbabwe abangazi uLuto ngendlovukazi yakwaleBhilitane eyake yethekelela ilizwe leli
ke ngabantu abadibekayo abantu abazama ngandlela zonke ukuthi bafike labo lokuyana vele akulani labo angikwazi ukuthi angikhole ukuthi abanye ngoba ngikhona babesabele ngakho khonokho ukubhubha kaKristu
unkosazana Jermaine Ndlovu laye uthi akutsho lutho kuye ukubhubha kuka Queen Elizabeth
yes abantu bakhuluma ngo Queen Elizabeth uthi ngobe shoni njenjena mina kima ngubona umehluko ngibona nje ukufa kwake kufana nje lekufa kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu othi ngatshona ngithi ngibe condolences bekwathini akungenzeli umehluko ngoba ezithina abantu abamnyama plus abantu besindebeleni akulanto thina esayibenefita from yena ukuba ukuthi abe ngophethe khonale so kuyafana nje ukuthi ufile uyaphila akuwenza umehluko
kule nkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele ikhangelelwe ukuba izavalelisa uQueen Elizabeth ngesikhathi engcwatshwa emathuneni eWestminster Abbey. Siyohangeni kusigaba esilandelayo sike sibone ezwela kwamanye amazwe amafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine selihlasela ngamandla ibutho lakwele-Russia endaweni lapho ele-Russia elalihluthune khona ingxenye yelizwe leli. Kodwa ele-Russia lithi alehlulwanga kulezo ndawo ngoba lijonge ukukhulula kuphela isabelo se-Donbas. Namhla lusuku ele-Melika elahlaselwa ngamalucaca olwaziwa ukuba kuthiwa yi-September 11. Amalucaca asebenzisa indizamtshina esadiliza izakhiwo edolobheni le-New York. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba baningi abantu abahambe kuleyo ndawo bafaka amaluba kulandela ukubhubha kwabantu abaningi e-New York. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngomgubho wenkosi umzilikazi wenziwe izolo emhlahlandlela. Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umndeni wakoKhumalo ukuba yinkosi kaMthwakazi uthi kuhambe kahle emhlahlandlela.
Msakazi, ngiyabonga kakhulu ithuba ongipha lona. Msakazi ngithi ngisho hayi into esiyibona izolo kwabulawayo kusenziwa imatch into esiyibona emhlahlandlela izolo ibe isimanga ibe isimanga impela ngithi ngibikhumalo isikhulumeli senkosi lobulelani loBhengula kaMzilikazi ngibonga isizwe sikaMthwakazi ngokuphakama ibe enhle into esiyibona izolo kuyahlangana amahlabezulu kuyahlangana akusayiwe emuva hayi kodwa into engiyibona izolo inhlengezelisa inyembezi ngoba isizwe siyahlangana into engiyibone lapha yana iyesabeka msakazi bekungomncane kungomdala kungomutsha kungosopolitiki ngobe bukhosini wonke umuntu wepolitiki wamukelekile ngange ngathinta mboni upresident wezapho sibangilizwe ngibone MP lo former MP wenkaya uBhebhe ngibone omamguni abaku MDC ngibone bekunezinduna kuphumelela induna ezimbili kwa abantu izikhulu zakithi ugodadu bekhona kube mnandi kwaba mnandi kwaba mnandi sadla sonke
uphinde wathi bekulabantu bemzini emhlahlandlela
besineze thekele esivele South Africa engenze show ukuthi ziyathola inyama zidle ngobunengi ngoba uma thina sifika leKwaZulu basipha inyama engeke eqiwe ngumntwana yilokhu lami laba bemzini abavele South Africa ngenze isiqiniseko sokuthi bayathola inyama enengi ngoba kubo le iyadliwa bantu bakithi bonke abasixhasileyo iMMCA eyo elungisayo udadewethu Makhumalo uSibu nabo bonke abaphathisileyo siyabonga kakhulu kube yimpumelelo emangalisayo inkosi ivunule kwaba kuhle kwaba njiyana abantu abadala bekhona hayi kusasa lesizwe liqhakazile
sicoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalala Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu
usebenzeke kuhle kakhulu ukuzwanana inhlonipho lokuhlonipha amakhosi konke sicabanga ukuthi next year umnyaka ozayo kuzaba kukhulu ukudlula lokho ngoba sinanzelela ukuthi imessage ibingafikanga ebantwini abantu bese bebona kusenzakala beziphumela ezindlini beze bebuza ukuthi kwenzakalani isikhathi khona bejoyina so sinanzelela ukuthi next year sicela sibambisane bonke abantu isikhumbuzo senkosi uMzilikazi umbumbi wesizwe sonke noma useSouth Africa noma ungapi siphakameni sincedisana nini sibonile kunabantwana abancane abaningi kakhulu laphayana abadinga uxhaso kakhulu kithi babonisa ubuntu babonisa inhlonipho so into ezinjengazenzela kudingakala ukuthi thina abadala sibaxhase nini laba bantwana
umade uthi kumele usuku lolu luqakathekiswe nguhulumende
abantu bachitha isikhathi eside kakhulu behlukehlukene ngemibono ngendaba zepolitiki kodwa uma kufika lolu suku abantu bayahlangana so sinanzela ukuthi uhulumende ngaba yinto ongayinaka leyo lolu suku lolu luyenzwe kube yiholiday kube lusuku kuthiwa i-King Mzilikazi Day kube yiholiday wonke umuntu abantwana bengayo ezikolweni wonke umuntu sinakele lolu usuku ngoba sinazo ukuthi abantu bajabula kakhulu uma kulalolu suku olwenziweyo olwayizolo u-10 September
sigqiba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo
bayawutshela bathi salulandele
salulandela
iwonomsi
salulandela
sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelani bazalwane abathandekayo ngolunye njalo usuku lapho inkosi esivumele khona ukubana sihlangane ndawonye sabelane ilizwi layo eliyilo empeleni elivuselela imoya yethu namhlanje ilizwi lethu esiyakhumbuzana ngalo silithola encwadini yezaga isahluko sechumi ivesi kumbe indima yesikhombisa izaga 10 ivesi lika 7 kufundeka kanje ukukhunjulwa kolungileyo kubusekile khepha igama lababi liyabola ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile khepha igama lababi liyabola okuthiwa umbhalo lo kuzagazi kaSolomoni yikuthi umuntu angedlula emhlabeni kumbe angasuka emehlweni omphakathi usekhohlakele umuntu ongumuntu ukhunjulwa izikhathi zonke ephila lanxa engasekho emhlabeni ngubana umuntu vele yena ngokwakhe kanyamalali kukhona owusalayo naye leli livi ke uSolomoni nxa eloba lapho uthi ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile kokuqala ukukhumbula into ekhona eyadalwa lomuntu ukuthi umuntu nguye olawo amandla okukhumbula lokho ayabe edlule kukho kumbe abe kuzile kumbe abe kubonile abe sekhumbula ukuthi kuyenje lokho kunje kumbe lumuntu wayenje ngithanda ukuthi kuthiwe ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile singakangeni kwisiqephu sesibili olungileyo kuthiwa nxa ekhunjulwa kuba yisibusiso kulaba abamkhumbulayo ngobana kuningi ayabe khunjulwa ngakho okulungileyo okulungileyo ngokunjani ayisoziqoko azigqokayo kumbe ukudla akudlayo kumbe indlela imota zakhe ahamba ngazo nxa ilezi mota ingabe yini okubonwa ngamehlo lapha uSolomoni uthi ukhunjulwa kolungileyo kubusekile olungileyo ngombono wami ngumuntu olengaphakathi yakhe olenhliziyo yakhe enza izinto ezilungileyo umuntu olothando olesineke ungaxabanisa abantu oletha ukuthula phakathi komndeni lasemphakathini owenza izinto ezikhanyayo lakubani ukuthi izinto ezilungileyo onakekela izintandane ohambela abagulayo obamba umlomo wakhe aphonga ukuphafuza njengabe yini obuya emlonyeni wakhe owazi ukwabelana labaswelayo nxa elakho angabi ligovu angabi yisihwaba olungileyo ngowazi ukuthi akhangele abone ukuthi angasiza njani emndenini wakhe kumbe lasemphakathini olungileyo ngena lowo othi nxa umkhumbula uzwe lawe ubobotheka ngobana kuya kubusisa ngaphakathi wena-ke ukhunjulwa ngani ngithe sisakhuluma ngokukhunjulwa kolungileyo zama ukuba isibusiso kwabanye ngokwenza okulungileyo asikhuleni baba thixo engcwele senze sibe yilabo abenza okulungileyo sibe izibusiso kwabanye amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
kwezemidlalo iqembu le-Highlanders Football Club linqobe eTriangle United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla koBulawayo. Nansi impumela yeminye imidlalo efanayo. Black Lions 1, Dynamos 1. Capes United 0, Tenax 0. Silokhu sikwezemidlalo, uColin Nyambiya owayedlalela amaqembu atshiyeneyo usevule isikolo semidlalo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Isikolo se-Young Flying Stars Soccer Academy safikisa iminyaka elitshumi ngenyanga kamfumfu njalo uNyambiya uthi izithelo zemisebenzi yabo seziqala ukubonakala.
Abafana sokuqala sikuphuma manje ngenxa yokuthi siqale omkhulu e-11 year old and he's now 10 years so the oldest player is now 21 and sesile abafana abangu-4 e-United States on scholarships Nebeo Ismail, Tatenda Mukudu, Sean Matika, lo Denzel Kaviza baku-scholarship in the States. They are very good players but because babe kwanisa isikolo lamafootball scholarships my universities United States.
Kuminyaka elitshumi uNyambiya usesebenzela abaqeqetshi ababalisa abadlali abake badla uBhedu ababalisa uMaster Masiku usiza Khoza kanye lowayengukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe uNomsa Boys Moyo.
Ebhoreni sasekhona mina angikhona full time okathesi nisebenza le Young Flying Stars Academy assistant coach under 20 then ngile under 13 coach
uNyambiya uthi isimo somnotho singabe sinzima kodwa kuba khona kwabo kweminyaka elitshumi kukhomba ukuzimisela kwabo.
Ikusasa ye-academy kufuze ibe ngcono, siqale vele kunzima azange sathola kulula in any of the part of the 10-year journey. It's always been tough and tough, but we managed to be resilient. So I think we are resilient to make sure we keep on until this Premier League academy. This quarter is testing some players. So we scout some corner. So that's his candidate. Let's say two is a lapis here corner. Pull a lapis here corner.
Unyambia uzalelwe, tulopen le Victoria Falls, goto ukulele, tulopen lago ulawayo. La puatla lele kona makemba, balisa ile stops camp kanyelele Otrix Pairs. Ngomnyaga 1997, uteto ili kambule zisko stile nkabazwe wati ngo 2002, uye kambule Real Stars gobulawayo. Ngo 2003, upume wa aljala peche ya wele Albania. Kwa ati ngomnyaga ufana yo, upendwe wazo lalela ikambule Shapani Mine. Ngo 2004, uwele njaro ukambule Real Stars. Wathi ngo 2005 udlalele iqembu leHighlanders okomnyaka owodwa wasebuyela futhi kuReal Stars ngo 2006 uphinde waphuma njalo elizweni ngomnyaka 2008 lapho alubhekise kweleBotswana lapho adlalele khona iqembu leBotet Young Fighters lapho adlale khona waze wathatha umhlalaphansi ngo 2011 wathi ngo 2012 waqala isikolo seYoung Flying Stars Soccer Academy sikhangele impumelelo emidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iqembu leCapes United libe ngujiki lobhanqa 0-0 lele 10 ekusenkundleni National Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos libe ngujiki lobhanqa 1-1 lele Dynamo senkundleni yeVengere. Kuthi iqembu leHighlanders linqobele Triangle nge-2 kanya emdlalweni obusenkundleni eBaba Field. Umgadli weqembu leBoso uLinoth Chikuwa nguye olitshayele emambuleni kabili. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ali kutongo demitoba
Salibona lonke linjani igama lami nguThemba Maseko lokuzalo ngizalwa endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalwa nguKhoti Maseko noqonda Phindlovu igama legroup kumthombo wegazi ngiqale ukungena kule music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa ke amandla kaNkulunkulu namandla kaJehova kufikile isikhathi sokuthi album liphume noma liphume sekulate ekuqaleni ka-2019 kodwa ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele album lona leli ngisapheka elinye CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwane sitha sami on WhatsApp calls uyangithola kule number kanti mawa usendaweni yase Soweto around Soweto Izola eJohannesburg Tembisa ku Cosmos endaweni ezinjalo ngiyakulethela i CD lapho okhona ke kanti just make a call we'll get you a copy
Ali kutu emitoba Beti kubali ndoyenda Ali kutu emitoba Beti kubali ndoyenda 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 Salali sumigina Ndoyenda 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 Salali sumigina Ali kutu
Siyawa kuluge chakalekaya sukufisela inhlanhla. Siyawa kubi uthelo lola mhlanje wathi sikhangele bese lazo. Kulabantu abathi uJob Sikhala labanye bakhe abakubandla le-CCC abavalelwe entolongweni kabaphathwa ngemfanelo umthetho wandaba. Sokulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.